daba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu ngolesithathu umhla ka 7 Ncwabakazi 2019 ngo Praxit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhatshe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa iKorea lapha eZimbabwe. Lokhu sokuza kutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga.
Umbani ofuneka kulapha eZimbabwe. Kufuneka umbani omningi kakhulu, ifanele kumele wathi le imali kakhulu ukuthi inganyedisa ukuthi sivale isithetho lesithiwe ikwesileka kwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbani ekwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni le-Johannesburg ngemva kokuba amapholisa eqaqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Eleyindiya ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uZulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo leIndia ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have an excellent rapport between the Prime Minister of India and His Excellency Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe leIndia kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe leIndia selilohlelo lweIndia Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni eAfrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathi eseleZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangelwa ukusolakala kwemali yokuthi amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukile yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi umnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhatshe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe leIndia yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwana. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqhathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi wokade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhwe lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisekunzimeni. Unkosikazi Sakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembe amalahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Yazi udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangitakaza. Kabaqale belungise vele i-coal ekhona lana, beyilungise yenele isisupply, isifakele nje lathi amagesi wezothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, hayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lumsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagetsi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugetsi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts viki zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikweledi alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eMosambiki ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSthandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Walter Nsunungkuli Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane, kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesi esithiwe ikwehluleka kwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilivizizadala zonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sokufika ekuphetheni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hhayi ilizwe liyivivelayo kaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi laye baphale igesi ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbe abantu bezimbazi bengaphumi. Ukathi yabona sokusebenzeka njani ukuthi abantu bezimbazi bacrosse iLimpopo bangene eSouth Africa, ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom izele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyeqhuleke ukuthi igcine ama-lights e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane okufake kwele Zimbabwe, yipolitics edlalayo bazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele eSouth Africa ngoba becabanga ukuthi eSouth Africa kungcono. Akula bungcono lapho eSouth Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebenze amalanga amalutshana nje ukuthi i-ESCOM layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa njengakho lokhu kwenzakala eZimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungulu Impongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakubulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow.
Indaba ekhona lapha ukuthi uhulumende wethu galandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuchiwo isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelede sezithethwe. Uhulumende ulomlandi wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikweredi azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelede lezi azi-auditwa. So mina njabulile ubana bakhulume ngendaba yokubana iZim Court ikhankasela obana i-Ministry of Finance i-audite lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede ze-National Airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele i-recapacitetwe kodwa sananzelela ubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingasoyelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni, singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi-audithwe ngendlela ezimele zi-audithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo sibona ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuma kathesi kule 15 billion yahambayo, asikwazi kathesi ukuthi ngaphi. 15 billion leyo isingakhona ukubhadala izikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo ama-minerals amayinwa ebaphumabhoda imali ziyangena, zingena nge-forex but sinezikwerede singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo inkokheli esembusweni ichaphaza inotho ingadingi amacebo lembono yabo okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano owenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 157575 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo ole Diaspora Forum sikhangela ingxabangxoza esiqhamuke phakathi kwabasomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa lamapholisa awe Johannesburg iningi labo lingabe Zimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente echingweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle otshiyeneyo basempukisweni owe-International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamukampani la abathe gwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuZulu embukiseni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutshiyeneyo kwezokwelapha ngenhlonso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu ukuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama-RTGS. Intengo le inhle kakhulu, njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le company SMD yakwele United Kingdom elefika Italy ese-India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. UZulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengesenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela yeprescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khonapha kwelakithi.
Umeli wemeli keZimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwe PEPFAR eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni erodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani First Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo o-medical aid ephansi kwehlelo oluthiwa Micromed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga, njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine akweqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, abe Health Services Board lamanye, njalo kulengcitshi ezikhuluma ngezempila kahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le Beku isiphithiphithi lamhlanje edolobheni leJohannesburg kwele-South Africa ngemva kokuba amapholisa eqaqele lelo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele-South Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwe abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edluleyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlukuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisi ukuthi aphule izivalo angene ezindlini zabantu uthi amapolisi angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisi ukuthi vula wanqaba, kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungena bantu ey'tolo, kanti futhi njalo nabanikazi bamashopu vele bengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethwe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanama phepha abavele bathatha umuntu eyizele ihambela abuza ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni, kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha alisasho lutho ngoba sokumele uphinde uthathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufanele ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi ngakuphi ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe incwadi aphinde ahlukunyezwe kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye, bangaki kahle kahle ababotshiweyo abadojiweyo ngamapholisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7, that is sisezwa manje asikaqiniseki ukuthi kulabadojiweyo, is about 700 of them.
Ye, manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangaki?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwapha amazwe. Esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu abebedojwa ngabantu bokuza indawo le esikhuluma ngayo ekujiphi no-Troy no-Delvas no-Fanfilak no-Small yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla, nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapha e-South Africa, khulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadojiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabokuza lapha e-South Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele izibhamu zabo zama-rubber bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kanti kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amaphoyisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula, mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi ngaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani aweZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilithane bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya. uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umcimbi lo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo-ke abantu bavame ukuya kuwe bezimuli ihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplazi eliseduze ledorobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aishal, DJ Zinhle weSouth Africa, labanye ababulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayi Tigrayi ngomunye wabo.
I-program eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bekulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale be-headliner or be-support, bengama-supporting acts. It was difficult to break through or to get linked up with ama slots, but izimfest lonyaka isikhumbulile.
Usisa senkosi ngomunye njalo wabaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estejini lapha, abantu bebebanenge kade bezobukela abalandela imculo yethu yabantu baseZimbabwe. Labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye bavele behlala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele uqakathekiswe yabaculi bonke beZimbabwe, kungabi le nketa bechabe.
Kuhle kakhulu ukuthi onkolo uphefumele abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngingakubanga ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu baseMatabeleland. It's like siqakathekisiswa kakhulu lapha kuZimfest. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye. EZimbabwe kulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kula yonke imihlobo. Lathi sifuna ukuthi siqakathekise kube ne-fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakaza ngenjabulo ebekhona kulomcimbi. Abanjengomnumzana bekuthemba Fuyana.
Into engikholise kakhulu, number one, mina njengomjida ngikholise ukudla. Ukudla beku-right. And i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Umnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi weZimfest ubuphambili.
EZimfest ngibuye nonkosikazi labantwana, and this year iZimfest ngithanda ivenue yangkhona. The farm is nice views. It's a different venue from last year. Ayikho kuma residential area, and ama queues etshwaleni this year is better, and better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kwamagama, so uncane indawo.
Ngikholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody's just socializing and everything is just really organized.
Baqulo nje abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala, kwadliwa kwawoswa inyama kwagidwa kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi weZimfest ka-2019. Silethemba abaqoqala umcimbi eminyaka yonke bazabe lonke bethuthukisa ukuhlelwa kwawo, ngoba walonyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti-ke abaningi bebesola ukuthi-ke abaculi abavela-ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthi ziyathunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake lalabo-ke abavela kuntuthi ziyathunqa. Kukanti-ke imizila bemide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba-ke abanathayo bakhale kakhulu. Ngimele Studio 7 maplazi neLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abe kukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngase London emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba isikhathi singasasivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.